la mugela gushelo vuselela umoya igamalami ngontungameli inkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla usiphathelene lamhlanje mfundisi
Siqhubekeke kanjalo nje ngendaba kaJona namhlanje sizikhangeleke sona isahluko sesibili kodwa sisukela-ke kuverse 6 lapho ofundeka khona kanje sisiya phambili Khepha izwi lafinyelela enkosini yaseNiniva yasukuma esihlalweni sayo sobukhosi yakhumula ingubo yayo yazimboza ngendwangu yamasaka yahlala phansi emlotheni yamemezela yasho eNiniva ngomthetho wenkosi nabakhulu bayathi makungabikho umuntu onambitha utho nasilwane nankomo namvu bangadli bangaphuzi manzi kheba bambozwe ngendwangu yamasaka umuntu nesilwane ukhalo kuNkulunkulu ngamandla yebo kubuyiswe yilowo naloyo endleleni yakhe embi nasebudloveni obusezandleni zakhe leli lizwi lithathela kuleliyana esike saba lalo ngaleyana isonto ukubana nxa uNkulunkulu esesikhuphile esezwile imithandazo lokukhala kwethu kuye sokuyamela-ke sisuka lapho sikhulume into eyiyo imilomo yethu ikhulume iqiniso ikakhulu kulabo abasiphetheyo amakhosi kuthiwa kasuke ezihlalweni ezicwebezela ezibutofotofo bazehlise bembathe amasaka bazibhuqe emlotheni njengokubonisa ukuphenduka kwabo nxa amakhosi esilawo elokhu esakholisa ukuhlala ezihlalweni ezibucwebecwebe besakholisa konke lokho abathi mnandi ngobana ngamandla abalawo sisesekude nokusindiswa uNkulunkulu ilizwi lithi laba bantu inkosi yehla esihlalweni makhosi omhlaba yehlanini ezihlalweni lazi ukuthi uNkulunkulu ungubani uNkulunkulu kumele asisindise kuyini okumnandi ukuhlala esihlalweni esiyibutofotofo esichibilika sodwa abantu bekhala emini lebusuku uNkulunkulu uyalalela imithandazo yabantu bakhe abesesithi lawe wena ophethe abantu ingabe uyisiphi isigaba okuso ingabe ungubhishop ingabe ungupresident ecabinet yakhe ingabe ungumeya ingabe uyinduna ingabe nje ungubaba xa ulesikhundla sokuphatha abantu zehlise uye phambi kobusomoka nkulunkulu ukwenzela ukubana impilo zibe ngcono zalaba bantu labo kubuyiswe yilowo nalowo endleleni yakhe embi abantu sebaphenduka baba izidlova abantu baphenduka baba zinyamazana izandla zabanye zithonta igazi inhliziyo zabo zigaya izibozi kabasanakekeli omunye umuntu owadalwa nguNkulunkulu sebebona lokhu abayikho khona okungaphezu kwamandla kaNkulunkulu yehlanini ezihlalweni lezo limbathe amasaka lizibhuqe emlotheni liphenduke endleleni zenu ezimbi ezokuncindezela lokuphatha abanye abantu kubi engathi nasezinkonzweni abanye abantu kabasa ngenxa yokuthi kabaphathwa kuhle angikhulumi-ke ngokomhlaba kwesinye isikhathi uyamangala ukuthi abantu abaphethe abantu abadala umfana sikaNkulunkulu ngabantu abafana nalawe lami kumbe kule dimoni elahlala phakathi kwabo kabehle ezihlalweni bavume baphenduke ebubini babo lithi lizwi uNkulunkulu uzakuzwa abona amakhosi ezehlisa esenza okubonakalayo ukubana bazisola ngobuba abala ezandleni zabo uNkulunkulu uzakulalela asindise abantu bakhe yilo lalowo olamandla phezu kwabanye abantu kazehlise uNkulunkulu uzaletha ububelo ebantwini abasindise asikhulekeni Baba Thixo engcwele ilizwi lakho liyasitshela ukubana wena kawulankosi kawulabani abaphathi labaphethweyo kabazehlise wezela ukubana sithole umusa wakho amen
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla Siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli inkomo